sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 22 kuNtulikazi 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
Thina njengabachayeli bemtshova lapha ukukhola kwefuel kusilimazile kakhulu. Umtshova singakhweza siye ku-$2 singaze sikhweze siye ku-$2.50 abantu ngeke begade because amabhasi wonke yi-$0.50. So ukukhola kwefuel lokhu kuyasilimaza kakhulu, akusasebenzeki.
Uhulumende usephinde wakhuphula intengo yamafutha ezimota namhlanje osokungokwesine lokhela umnyaka uqalisileyo.
Kanti yini sesiyakwandatsha i-time yanjani? Bona ke futhi thina nxa sikhula kathi batshe khonapha okungena amadokotela okungela mithi kathi endlule iChina kayimpendulo zabuyekayo ahambe ebhareni atanjengathi kanti nibalekela.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uvikwa esiwe esibhedlela seChina esuswa kwese-South Africa namhla. Abahlali bakobulawayo bathe gwaqa namhla ntambama ehholi yekhansil yaleli dolobho emhlanganweni obulendikimba ethi sevulawayo campaign. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende usephinde wakhuphula intengo yamafutha ezimota osokungokwesine lokhu mnyaka waqalayo. Lokhu sekudanise abantu ngamandla bevele bebhekane lendubo zokuqonga kwintengo yempahla yonke lokudla abathi isizaphinda iqanse ngamandla. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
UZulu weZimbabwe uthi impilo iqhubeka isiba nzima ngamandla, uhulumende ekhanya enganaki abantu bakhe. Umnumzana Effort Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso emela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association uthi uZulu wamukele ngokudana okukhulu ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota.
Ukukhwela kwe-fuel kuyinto engamukelekanga njalo ezakhamizini zeZimbabwe ekubathengi beZimbabwe ngokuba vele kuza kwenza ukuthi izinto zonke zikhwele njengoba i-fuel iyo ekhweza zonke izinto. Akulanto ezasalingakhwelanga, kuzalandelisa inkwa, kulandela iziwiji zabantwana, kulandela ichukela, impuphu, kulandela amahlamvu, kulandele konke, kulandela i-transport. Akulanto ezasala ingakhwelanga. I-fuel izabe lokhu ikhwela ikhweze yonke into, ikhwela ikhweze yonke into, ikhwela ikhweze yonke into, isizwe singene phakathi kosizo. Uhulumende kathatha izinyathelo zokulungisa le nto le, ingakahluphi, ingakabi banzi, ihlupha abantu ngendlela eyisimangaliso. Akwamukelekanga ke lokho okwenzakalayo. Kuyabonisa ukuthi isimo somkhonomi kasimanga kahle, sidinga ukuthi silungiswe masinyane.
Omunye usomabhizimusi othengisa amafutha ezimota, umnumzana Ndaba Nyoni, uthi bahamba ngomumo welizwe. Ababathengiselayo bakhwezile ngakho labo benza okufanayo.
Njengabamagaraji akula nto esingayenza. Ifuel bangakhala bethi khwelile lathi siyawoda phela. La siyithatha khona sithatha lathi khwelile because angeke siyithathe idura ngaleso zichiphisa ngabe singasayenza ibhizinesi. Ukuze ibhizinesi ihambe lathi kumele sithole iprofit ukwenza siwode futhi kusasa. Business. So lathi sihamba nge-situation ekhona. Ama-supply akhwezile, lathi siyakhwezile.
Umnumzana Carlton Zulu, umtshayeli womtshova kobulawayo, uthi lokhu kuyabalimaza ngoba bengenelisi ukukhweza imbadalo yokugada bona besanda kuyikhweza.
Thina njengabachayeli bemtshova lapha ukukhwela kwefuel kusilimazile kakhulu. Umtshova singakhweza siye ku-$2 singaze sikhweze siye ku-$2.50 abantu ngeke begade because amabhasi wonke yi-$0.50. So ukukhwela kwefuel lokhu kuyasilimaza kakhulu, akusasebenzeki because ukuze sisebenze which means umthovo kasomeliwe $3.50 and by which akula muntu ongayikwanisa le mali. Abanye abantu bagada every day, abanye babefunga ukugada 3 times a day umthova njengabantwana besikolo. Akwenzi ukuthi begade amabhasi because babezaphuza ukuthi befike esikolo, lathi sesingena choice ukuthi sihlalise khona apha ku-$2 kuyakuzifosa sibili ukugcine sesiyikhweza. So hayi kunzima.
Unkosikazi Sihle Dlodlo ongumzali uthi yena uhulumende akangenele ekulungiseni umumo osukhona elizweni.
Silowudana okukhulu kakhulu ngomumo lo osukhona eZimbabwe. Kumele sithwale abantwana sibase esikolo sihambe sebathatha lathi sihambe emsebenzini. Kuba nzima kakhulu ngoba khathesi intengo zezinto ziyala zilokhu eziqansi. Khathesi ukuthi abantwana siyabahambisa sibathini ezikolo asikwazi. Ngakho besiqothi uhulumende angenele ekwehliseni amafutha ezimoto. La ngaze bethu ufake amabhasi ekhiwe khona laphana ayivumi. Kuba inconvenience kakhulu kithi sabe sigijimisa isikhathi esiye emsebenzini omele samsele abantwana. So besicela ukuthi bakithi uhulumende angenele kulokho.
Umumo wokukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota kaningi-ningi eZimbabwe usudanise abantu bonke elizweni. Besithi abasakwazi ukuthi umnyaka lapho ozaphela khona bayabe sebekusiphi isimo. Bathi inhlupho ababhekane lazo zingani zenziwa ngabomo ngoba ukukhwezwa kwentengo yamafutha kuyikho ukudala ukuthi intengo yento yonke ikhwele ezitolo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngokusenjalo, iningi selisesabela ukuthi ukukhwezwa kwentengo yamafutha kuzabangela ukuthi intengo yenye impahla ezitolo la ikhuphuke. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamizi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu, njalo oyisiphathamandla sebandla le-MDC.
Awulabungcono osobukhona uhulumende lo usenga ezimithiyo ngoba okwenzakalayo sikhuluma kunje namhlanje intengo yamafutha ezimoto ikhwelile. Ipetroli $7.94 kusho ukuthi-ke isifika i-$8. Ikanti-ke khonokho kubangela lokuthi izinto impahla zonke lama-services azasebenzisa i-transport akhwele. Kubangela lokuthi imthova ikhwele okungangokuthi-ke abantwana beZimbabwe bonke sebesebunzimeni sokunzima-ke ukuthi baphile njani. Undoda sehlulekile lohulumende wakhe, yikho-ke okudingakala ukuthi aphume. Abantu sebeze besithi umgabe wayelocuka, umgabe wayefubi, kodwa-ke kwakungcono zange kufike kulesi sibanga esesiphakathi kwabo. Abantu bathwele nzima kakhulu.
Intengo izaqonga na kwenye impahla nxa sikhangele okwenzakele khona?
Kuvele kunjalo. Amafutha singathi yiyo inhliziyo ye-economy. Konke okuthengiswayo, ama-services, kuyadingakala ukuthi kuthwale kusuka kwesinye isigaba kufika kwesinye. Kuyasebenzisa amafutha. Yikho-ke nxa amafutha-ke ezimoto ekhwelile kutho ukuthi zonke izinto zizalandelana-ke ngokukhwela zidura. Ngoba kutho ukuthi imthova, i-transport sizadura, abantu besemsebenzini sokumele ukuthi-ke bagade imali eziphezulu. Okutho ukuthi sokumele kukhwezela kuma-salaries. Bese kusithi-ke nxa sokumele kukhweze kuma-salaries, i-production, izinto ezithengisa lama-services sokumele zikhweze kwenzela ukuthi zenelise ukuthi-ke zibhadale-ke izisebenzi, zeneliseke ukuthi-ke kusebenzeke kwi-economy. Yikho-ke amafutha ezimoto akhweza izinto zonke. Sesikhangelele ukuthi nje amalanga amalutshana alandela izinto zizakhwela eZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu yisakhamuzi sakobulawayo, njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa esiwe esibhedlela seChina esuswa kwese South Africa namuhla. Isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Charamba wethule umbiko othi umnumzana Chiwenga ogula umkhuhlane ongavezwanga uza kuyahlolwa kwele China ngeviki edlule. Umongameli Mnanga kwa wathi umnumzana Chiwenga usengcono njalo usesenelisa ukuzivoca umzimba. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umphathi ntambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi esiwe esibhedlela se-trauma center eHarare ngemva kokuba i-BP yakhe ibikwa iqanse okwedlula amalawulo. Umsekeli kamphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Muthodi uthi kubalulekile ukuthi umnumzana Chiwenga asiwe ukuyahlolwa kwele China.
We don't want that speculation. We want newspapers or media houses to report accurately.
Asifuni ukwenza kokucabangela, sifuna abezindaba bethule indaba ezimqotho ngokwenzakalayo. Yiso isizathu esenze unobhala obona ngokwethulwa kwembiko ehofisini kamongameli ekubone kufanele ukuthi ethule isaziso kuZulu. esokuthi umsekeli kamongameli uChiwenga obese South Africa eselatshwa useza kusiwa kwele China ukuya kwelatshwa khona. Leli linyathelo elibukekayo lithethwe yile ihofisi ukuze umuntu wonke abekwazi okwenzakala kumsekeli kamongameli.
Lawo ngamazwi kamsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutodi abehumutshwa nguChris Kande weStudio 7. Kodwa umgcini sihlalo webandla leMDC uNkosazana Thabita Khumalo utshele uChris Kande weStudio 7 ukuthi bafuna umnumzana Chiwenga elatshwe ezibhedlela zekhaya.
Thina njengebandla leMDC elikhokhelwa ngubaba u-Advocate Janice kuyasidumisa ukuthi sizwe amagama anjalo, ngoba okulapha kuleli lizwe ngalezi nsuku isibhedlela sesisesabisa ukuthi umuntu ayefika khona, ngoba imali esezibizela ezibhedlela zethu ziyesabeka. Kanti uyena usesiyakwalatshwa eChina yanjani? Bona besithi thina nxa sigula lasilatshwe khonapha okungela madokotela okungela mithi. Kaphendule iChina kayimpenduli zabuye ekhaya ahambe ebhareni atangengathi. Kanti nibalekela
ye sike saxoxa labanye abathi bona uhulumende usetshengise ukukhululeka lokufaka izinto egcekeni ngokukhipha umbiko wenaleyo yokubana uChiwenga usesiwe esibhedlela seChina okwakungenzakali phansi kombuso okaMgabe.
Akamsebenzi nako ukuthi kukhululekani, ubalekelelani izibhedlela zakhe lezi azivuthayo yini? Angithi bathi khona vele sithina sizalatshwa asoze sifike ngani sithina esibhedlela kulale. Ukukhululeka akutsho ukuthi nxa yena sekhululeke sebesitshela ukuthi yelatshwa eChina thina siyelatshwa lapha ekhaya. Babalekelelani izibhedlela zalapha? Angithi bathi kurayithi ekhaya, so uzibalekelelani izibhedlela zonezi? Kaphenduka kuyezolatshwa ekhaya njengathi.
Lo-ke nguNkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla leMDC, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Abahlali bakoBulawayo bathe gwaqa namhla ntambama eholu yekhansili yaleli dolobho emhlanganweni obulendikimba ethi seVulawayo campaign, becubungula ingxabangxoza esanda okwenzakala kuleli dolobho lapho umsekeli kameya umnumzana Tinashe Gambarami axotsha khona umabhalana omkhulu kamanisipala lo umnumzana Christopher Dube emsebenzini kodwa wabuyiselwa. Lokhu kulandela omunye njalo umhlangano ofanayo ngeviki edluleyo lapho abahlali abadala bakoBulawayo abagoqela abake basebenza kukhansili yama-aldermen omabhalane o-town clerk labo sibalukhulu baleli dolobho banquma ukuthi okhansila baxotshwe kusalindelwe ukhetho olutsha. Omunye wabahlali bakoBulawayo obesemhlanganweni walamuhla umnumzana Prince Zwidekalanga Khumalo uthi bathethe isinqumo esifanayo.
Umhlangano suzaphetha uqalise ngemva kuka-4 o'clock ngoba kube lokuganga okube khona insuku lezi ezidlulileyo lapha abantu abangama-councillors abakhethwa ngabantu ukuthi bakhokhele nge-development lange-service eku-community bagcina besenza izinto zobudlova. Ngakho okungani kuyavunyelwana ukuthi kabaphume ku-council njalo kube labadala abakhokhela i-council behlambulula ingcekeza yonke le engabe iwu-council. Okuphumileyo ukuthi umhlangano le ifanele ibe khona ama-township wonke, kuphume kwi-petition njalo i-resolution zangkhona zisekelwe izinqumo zibe izinqumo ezisuka ebantwini abathile abahlalileyo phansi babhala amabizo abo basayina ukuze kube yinto ehanjiswa phambili kuhulumende we-local government ukuze babone ukuthi into le bangayibamba kanjani, ngoba iBulawayo isingcolile. Idolobho leli lakhiwa ngemkhonto yabobabamkhulu, laqandwa ngemkhonto yabobabamkhulu. Ngakho abantu bazondile, bathuthumele, badanile ngalokho okwenzakale ngabantu bokuza kulesi sigaba.
uthi abantu bokuza ungathi kube ngumhlangano okhuluma ngemhlobo abanye abathi inketha bechabi kumbe ikhuluma ngakho kuvele kuhluphe edolobheni lakobulawayo
athi ungasuke inketha bechabi ilizwe leli ibulawayo nangwayo ile mihlobo yonke kulamandebele kulamanguni kulamashona kulabasuthu kulabaxhosa kulamazenda kulamanambia imihlobo yonke khona la akulula ukuthi ukhethe omunye umuntu kodwa umuntu ozalelwe kobulawayo uyazakala olesifiso sokuthi ibulawayo ithuthuke uyazakala oze ngesitimela elanda ukuthi azekhethwa kuma-elections emele enye political party njalo abe sisenza lokhu kona abakwenzileyo yikho abantu bangasele singapho
ngubani obeqoqelo umhlangano
ubungumhlangano wezakhamizi bekungalatafula abantu abangaphezulu kumbe abangabagcini besihlalo wonke umuntu belingana bebexoxisana bekuyinkundla ngendlela okwakuthiwa yinkundla ngayo ekadeni nxa okhokho sebehlangane le nto enje kusweleke nje isikhonkwani esokuthi babethele ngemva kwesisila somuntu ogangileyo kumbe bamhambise entabeni zabathakathi
lowo ngumnumzana Prince Zwidekalanga Khumalo umhlali wakobulawayo Ku Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota abantu abathi kuzabangela ukukhuphuka kwembadalo yempahla yonke lokudla. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zabantu balekwe Puerto Rico ziqhubekela phambili zitshengisela zisithi usibalukhulu Governor Ricardo Rosello kumele achiye umsebenzi. Abaqoqa lokho kutshengisela bathi bakhangelele ukuthi abantu abangafika isigidi loba ukudlula bazatshengisela usibalukhulu aze achiye umsebenzi. Kulabantu abalichumi lasikhombisa abafileyo ekudubukeni kwebhomba ebelithiywe kwelinye lamalunga eqembu lamalwecatsha esigodlweni sakwele Somalia iMogadishu. Leli bhomba lidubuke kwenye ihotela esendleleni yokuya enkundleni yendizamchina kulelo dolobho. Abenhlanganiso elwela amalungelo ezifundi zesifazana emakolitshini lemayunivesithi e-Female Student Union Trust, FSU, bathi bazaqhubekela bekhankasela indlela zokuvimba ukuhlukuluzwa kwezifundi zesifazana izikolo zemfundo yaphezulu eZimbabwe. Bathi kumele kuphunywe le mithetho ezakwenza babotshwe abahlukuluza izifundi zesifazana ngoba ezinye zazo zigcina zisiba lemikhuhlane yengqondo loba engulamakhwa. Ngemva kokudlwengulwa uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-FSU bathi umculo wakulezi nsuku wabasakhulayo owe-dancehall ofana lale ingoma eka-Albert Mshore yena owaziwa njalo ngelokuthi Boom Bethel zilulaza abesifazane sebekhangelwa njengempahla esetshenziswa santando. Abanye sebecina belahlekelwa impilo ngemva kokuhlukunyezwa. Izifundi zesifazane zikhala njalo ngokuhlukunyezwa ngababalisi labaqeqeshi ukuze ziphumeleliswe kuzifundo zazo lakumihloliso. Kungalesi sizathoke abe-FSU bekubone kufanele baqhube imikhankaso ekhuthaza ukuqedwa kwalolu dubo lokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane sebesebenzisana lezesilisa. Umqondisi we-FSU unkosikazi Evanice Munando uthi okudanisayo ukuthi kwenziwa langababalisi kuphethe sekubangela imikhuhlane emacansini eyengqondo abanye becine bezibulala ngoba sebephelelwe beswele abangabasiza.
And as an organization we have been lobbying and advocating Sihlezi sikhankasela ukubekwa kwalezi ndlela ezikolweni zemfundo yaphezulu thina njengenhlanganiso ye-Female Student Union Trust. Lokhu sikwenza ngemva kokunanzelela ukwanda kwalezi zehlakalo zokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane esizitholiswa nsuku zonke, esezilahlekelwa imphefumulo, zihlukunyezwa lokudlwengulwa.
Being abused, who are being raped.
Uthi kodwa kuqakathekile ukuthi basebenzisane lezifundi zesilisa kulo mkhankaso. ULeroy Mandeya oleminyaka engamashumi amabili lane yokuzalwa ngesinye sezifundi zesilisa eMorgan Zintech College osewazinikela ukuphathisana labe-FSU ekulwisaneni lodubo lokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane emakolitshini.
We are suffering inside because we are not saying it out.
Sifela ngaphakathi ngoba singakukhiphi lokhu okusihluphayo. Singabahlukumezeleyo mihla yonke, kodwa siyesaba ukukutsho. Kuyasihlupha kakhulu ukuthi sicina sesingena ngemicabango yokufuna ukuthatha imiphefumulo.
Abe-FSU bathi basebenzisana lohulumende kanye labehofisi yommeli wakwelemelika eZimbabwe. Kunkosikazi Gladys Thabani Thutisani usebenzelana labehofisi yommeli wemelika eZimbabwe ebona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zobudlelwano.
Esikwenzileyo ukuthi sithe thina sihlala sikhuluma ngakho, sihlala sikhuluma futhi labantu besifazane ukuthi ye kule gender based violence, kule sexual harassment, but asizake sibise abafana kumbe amadoda ukuthi babuye labo babe ingxenye yema-programs ona lawo.
Ulandisa kabanzi ngokuqakatheka kokwethulwa kwemithetho evikela izifundi zesifazane.
Sisenzela ukuthi bona babe yibo abazajutshisa indaba yokuthi i-gender based violence, i-sexual harassment emakolijini iyehle, babe ngathi ama-advocate. So mna ngokubona kwami into engabanhle yona.
Inhlolisiso eyenziwa ngabenhlanganiso ezisebenzisana labesifazane kanye le-Female Student Network Trust ngomnyaka 2015 yaveza ukuba isilinganiso esesabekayo sokwedlula amachume ayisichiyagalolunye ekhulwini 94% sezifundi zesifazane emakolitshini lema-university saveza ukuba zike zahlangana lezehlakalo zokuhlukunyezwa ngendlela eyehlukeneyo, okuningi wakhona kusenziwa ngabaqeqeshi besilisa. Linhlolisiso yaveza njalo ukuba zinhlanu kuphela izikolo zemfundo yaphezulu kwezingamachumi amabili lanye ezasetshenziswa kule nhlolisiso esezaphuma leziqondiso zokuvikela udaba lokuhlunyezwa kwezifundi zesifazane. Lezi ngezibalisa iMidland State University, Pindura University of Science Education, Mutare Polytechnic College, Great Zimbabwe University kanye leChinoyi University of Technology. Ngenxa yodubo lobuyanga, izifundi zesifazane eziningi sezitholakala zibanjwa ngamandla ukuvumba uhlalisana labesilisa abalemuli zabo ababenza omakhwapheni bebabhadalela indleko zabo ngoba bebanika ucansi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umqeqeshi weqembu le-Chicken Inn, uJoe Antipas, uthi kuqakathekile ukuba bathole imiklomelo emithathu loba bengadlali kuhle ukuze baqhubeke belokhu bephefumulela entanyeni yeqembu elihlezi phezulu kwengalane yemiklomelo ele-FC Platinum. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lihlezi phezu kwengalane elile miklomelo ngamashumi amathathu lanye ngemva kwemidlalo elishumi lanhlanu njalo ngempela viki edlileyo lithayele Chapungu nge-1 kanya. Endaweni yesibili kule qembu le-Chicken Inn lona elinqobele kulawa Chiefs nge-2 kanya njalo elile miklomelo ngamashumi amabili lathuba munomunye. Iqembu le-Chicken Inn kalidlalanga ibhola elinathisa amanzi kodwa umqeqeshi walo uJoey Antipas utshele intatheli zindaba zemidlalo ngokuba okuqakathekileyo ukuba bathole yonke imiklomelo yemithathu.
Our plan is to just keep the pressure
on FC 2 points behind.
Icebo lethu ngelokuthi siyale silokhu siphefumulela intanyeni yeqembu leFC Platinum. Yikho uqathekile ukuba sithole yonke imiklomelo yomthathu lalapho esiyabe singadlali kuhle khona. Okuthiseka ngaphansi kwekhola kuvele kuhlezi kukhona emidlalweni yonguqu, njalo oqakathekileyo yikuba singakuvumeli ukusiphazamisa.
Iqembu leCape United lelihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo ngamashumi amabili lesikhombisa, njalo libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Dynamos ngensonto. Kuthi endaweni yesine kule qembu leBlack Rhinos, lona liyale lilokhu lile miklomelo ngamashumi amabili lane ngemva kokunqotshwa nge-1 kanyange lenkezi Platinum Stars. Iqembu leBulawayo Chiefs lithelela kuyela emsileni wengalane yemiklomelo ngemva kokunqotshwa kwalo ngele Chicken Inn, njalo lile miklomelo elitshumi lanye. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu le-10-1 lona elinqotshwe nge-2 kanyange leMshawana Stars, njalo omabili lawo amaqembu ale miklomelo elitshumi lantathu. Kuthi endaweni yesine nxa usuka emsileni kule qembu leYada eliye miklomelo elitshumi lane, njalo libe ngutshikilo bhanqa 1-1 leHarare City. Iqembu leHighlanders liyale lilokhu lihlezi endaweni yetshumi lane, njalo lile miklomelo elitshumi lesikhombisa ngemva kokuba ngutshikilo bhanqa 1-1 leleManyika Diamonds. Asikhangele umdlalo webhola lokuqaga. Iqembu belimela ilizwe leZimbabwe kumidlalo yezwe zomhlaba yeVitality Netball World Cup liphutshelise endaweni yethu bamnembili phakathi kwamaqembu alitshumi lesithupha aphatheke komncintiswano walonyaka unaoqhutshelwe elizweni laseNgilandi. Ngokwakuqala ukuba iqembu leZimbabwe liphatheke kumidlalo yezwe zomhlaba, iqembu leNew Zealand yilo eliphakamise isicoco esokuba zintshantshu zezizwe zomhlaba ngemva kokunqoba ele-Australia nge-52-51 kufinal. Endaweni yesithathu kube liqembu le-England lona elinqobe le-South Africa nge-58-42. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Mjanji.
Kokomania uka Lavender Selethemba liukholisile liwuzophuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singazigqibeza lamhlanje, uhulumende usephinde wakhuphula intengo yamafutha ezimota namhlanje osokungwesine lokho umnyaka waqalisayo. Abahlali bakoBulawayo bathe gwaqa njalo lamhlantambama eholi yekhansila leli dolobho emhlanganweni obulendikimba ethi Save Bulawayo campaign, lapho abagcizelele ukuthi kufanele okhansila baleli dolobho bexotshwe kusalungiselelwa ukhetho olutsha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.